Abanye abazali sebethenga ukufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okuchiyeneyo lubiza amadola ayisichiyagalolunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu. Unkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.
Hayi, intengo yama uniforms ikhuphukile kakhulu ema shops eUS khangelele ukuthi iwathengisa iquality stuff of which ukuthi i short yomntwana weprimary i-184 compared to phandle 40 ngama 40 bond to 50 bond, so it's terms 3 yilama twins of which ukuthi i-fees yakhona maka ukuthi umntwana oyedwa i-3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa. On top of that ubhadala ifees uphinde ufake le grocery phezulu. I-grocery ezakubiza u-2000 uyabunganani eZimbabwe khola malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ay-$9 abantwana ama-72 pages, phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakho akungeneki. Ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana ekade ngiyifuna 400 and something, phandle lapha bathi 100. So sengenza okokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bond. Hayi, bakithi into zinzima lapha, angazi ukuthi abantwana bethu bayafunda yini kuyaphetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhisimusi kayihambi kahle.
Ngiyabona amanifomu lapha, amasikoti yonke la indawo la. Unyaka yonke le dlilede sasingafaki phandle, ayetholakala kothophasi kuphela. And sasikwazi ukuthi abantu abagqoka amanifomu lawa kithi kababuhle, but kathesi bezowathi ngoba lapha alele surprise than kothophasi. Kodwa ekuhambeni kwebhizinis ayikwehlukene le minyakeni. Bona abadali kakhulu sebegijimisa inkukhuzo nalezi ezidurayo. Hayi, ibhizinis sibili yehlile. Eminyakeni kwakuthi kunje izikolo ziyavula Tuesday, vele thuba lokuhlala phansi ngaba nindawo.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo owenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibhizinesi vele is very low ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle. Ngawo umkhonomi we ume kuhle ngalathi sile bhizinesi, ngoba ungaze uchiphise awumtholi umuntu wokubana athenge, ngoba vele kahle kahle imali ayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi abaningi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye osokuvamile sokuthutsha kubabalisi ukuthi abantu babo bona ezikolweni bazakwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020. Ebesikhangelele khona ukuthi abaqhashi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi ntambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga.
Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.